kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 11 Mabasa 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukubopha unyagura ngibona ngani kuliphutha elikhulu kakhulu ngenxa yokuthi sonke siyakwazi ukuthi unyagura aphikisane lalokho ayekutshelwe ukuthi akwenze ukuthi anike uGrace Mugabe i-degree leli kwakusitsho ukuthi kwakuzaba yikuphela komsebenzi wakhe.
Umanji wedalele eHarare lamhlanje wale isicelo sowaye nguVice Chancellor weUniversity yeZimbabwe uMnumzana Levi Nyagura ukuba icala lakhe lokupha unkosikazi Grace Mugabe i-degree lilahlwe.
Ubashiri besehlulekile uphathilizwe ekukhulumeni iqiniso bese bedubekile kungenamsebenzi kunjani laye sebemthethisekhane isikhathi eside into ezinjengazena lezo esayidini sibilela abantu besudan yinto e-right.
Umongameli Omar al-Bashir weSudan usegenquliwe embusweni ngabebutho lalelo lizwe abahle bazisa ukuthi kuzabunjwa ikhansili ezabusa kweminyaka emibili elandelayo andibana kuqutshwe ukhetho. Ibandla le-MDC lamhlanje likhetha inkokheli entsha eMashonaland West okulabantu abaningi abancintisa isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umanti umnamato Mudebedzi womthethwandaba eHarare lamhlanje wale isicelo sowaye nguVice Chancellor weKolishi leUniversity of Zimbabwe uMnumzana Levi Nyagura ukuba icala lakhe lilahlwe. UNyagura ubethule isicelo sokuthi icala lakhe lokunikeza owayengumongameli unkosikazi Grace Mugabe isicoco sePhD okungekho emthethweni lilahlwe. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
UNyagura owayenguVice Chancellor weKolishi leUniversity of Zimbabwe ubika wanikeza unkosikazi Grace Mugabe isicoco sePhD okungekho emthethweni ngomnyaka ka-2014 okwenza wasolwa kakhulu ngoba unkosikazi Mugabe engazange afundele lesicoco. Kodwa uNyagura uyalandula icala leli esithi yena wayelandela iziqondiso zowayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe onguye wayenguchancellor wamayunivesithi wonke elizweni. Namhlanje uNyagura ubecela idale ukuba lesule icala leli ngoba kwakungekho emandleni akhe ukupha isicoco ekolitshini. Kodwa uMantshi uMtebetsi walile isicelo lesi esithi kumele athonisiswe icala leli umthethwandaba wona utsho ukuthi umsulwana abantu abaningi bathi uNyagura akumelanga athwale yedwa umthwalolo ngoba uMgabe wayenamandla edlulise amalawulo. Omunye walo mqondo onje uMnumzana Mlindelo Mancitshana isakhamuzi seHarare.
Umuntu onguye owaye nguchancellor nguye ubaba uMgabe nguye owaye ngumkhulu wamayunivesithi wonke nguye owanika idirective yokuthi umfazi wakhe kanikwe isicoco. Ngakho akula muntu oyengamphikisa ngesikhathi leso, akula muntu oyelamandla okuphikisa uMgabe ngokwesabeka ayekho khona ngesikhathi sakhe. So ukuthi kade sisithi uNyagura kabotshwe mboni ngani kuyaso kuyikumhlukumeza njengoba laye kwakubo ngaphezu kwamandla akhe kwakungela nto ayengayenza.
UMancitshana usekelwe ngesinye isifundi seKolishi University of Zimbabwe uMnumzana Parents Pillena othi ukubopha uNyagura liphutha elikhulu.
Ukubopha uNyagura ngibona ngani kuliphutha elikhulu kakhulu ngenxa yokuthi sonke siyakwazi ukuthi uNyagura aphikisane lalokho ayekutshelwe ukuthi akwenze ukuthi anike uGrace Mugabe i-degree leli kwakusitsho ukuthi kwakuzaba yikuphela komsebenzi wakhe. So kumele sinanzelele ukuthi ayisiyo into ayenza ngokucabanga kwakhe, wayelalokho kwakumfuqa njalo wayengelawo amandla ukuthi aphikisane lakho. So umuntu omele ajeziswe nguGrace Mugabe njalo athethelele lelo degree.
Kodwa uMnumzana Mlungisi Moyo esinye sakamusi eHarare yena uphambana labanye ethi uNyakura kumele athonisiswe indima ayidlalayo kuleli cala.
Indaba eqakathekileyo njalo ukuthi ebotshwe njengomuntu owephula amacala. Ngiyakhumbula lapho okwenzakala lesi sigigaba abanye satsho ukubana Olive Nyakura labanye abavuma ukusetshenziswa ngababusi ngelinye ilanga kuzamele beziphendulele emthethwandaba nxa laba ababasebenzisayo sebekhutshiwe emandleni kumbe embusweni. Kodwa ke indaba esidanisayo yokubana akula justice endabeni leyi, ngoba umuntu onguye owaphiwa lelo degree kumbe i-doctorate uGrace Mugabe kakalithathelwa.
Imizamo yokukhuluma legqweda likaNyakura umnumzana Sylvester Hashiti yehlule ngoba ubedumele igqweda elisakhulayo emthethwandaba lona elale ukutsho ibizo lalo. Kunjalo nje umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje uhlangane labatsha bebandla leZANU-PF ebazisa ukuba ibandla lakhe liyaqakathekisa ukuthuthukiswa kwabo, isithi balakho ukuthola imali ebhanga le-Empower Bank nxa befuna ukuqala inhlelo zokuzithuthukisa. Umnangagwa ubikwa ehlala phansi labatsha laba ngenhloso yokuzwa izikhalazo zabo lapho besithi uhulumende kabanikeza amathuba kwezamabhizinisi lokunye okutholwa ngabadala. Umnangagwa uphinde wakhuluma ngodaba lokubhadalwa kwabalimi abamhlophe esithi lokhu kusemthethweni kodwa uhulumende ubhadala impahla abayilahlekelwa yiyo ngesikhathi sokuthathwa kwamapulazi abo, hatshi umhlabathi ngoba wawungasiwo wabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Umongameli Omar al-Bashir wakwele Sudan usegenquliwe embusweni ngabebutho lalelo lizwe abahle bazisa ukuthi kuzabunjwa ikhansili ezabusa okweminyaka emibili elandelayo andubana uqhutsho ukhetho lokudinga umkhokheli omutsha walelo lizwe. Umphathintambo kahulumende weSudan obona ngezomvikela u-Awad Mohammed Ibn Auf ubikwa ethule umbiko kumabonakude esithi umnumzana al-Bashir obesebuse iSudan kwiminyaka engamathumi amathathu ugciniwe kuhle ngamasotsha. Sokumenyezelwe i-state of emergency kulelo lizwe kanye le-curfew phakathi kwehola lethumi ntambama kusiya kwelesine ekuseni 10 p.m. to 4 a.m. Abantu bakade betshengisela kusukela ngompalakazi nyakenye besithi u-al-Bashir kachiye umbuso ngoba umnotho welizwe uqhubeka usiwa. Babikwa bejabulile njalo bagonana lamasotsha bagada lemota zabo ebezibhotabhota esigodlweni iKhartoum njengalokho okwenzakala eZimbabwe ngomnyaka ka-2017. Kodwa eminye imbiko ithi abantu abathokozanga ngokuthi ibutho yilo elikhetha ikhansili njalo bafuna ukuqhubeka betshengisela. Umongameli al-Bashir owayelilunga lebutho wathatha intambo zombuso ngomnyaka ka-1989 ngemva kokukhokhela ukukhutshwa kwayeyinhloko kahulumende uSadiq al-Mahdi embusweni. Esebenzisa inhlanganiso yakhe ye-Revolutionary Command Council for National Salvation eyiyo eyabusa lelo lizwe engakabi ngumongameli. Umthethwandaba womhlaba jikelele we-International Criminal Court ufuna ukuthonisisa u-al-Bashir amacala okwephula ilungelo loluntu kanye lokubulala abantu eDarfur phakathi komnyaka ka-2003 lo-2008. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uqoqe lomnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
UBashir besehlikile uphathilizwe ukukhulumela iqiniso bese bedubekile kungenamsebenzi kunjani la esebemthethi sekhala isikhathi eside into ezinjengazena lezo. Esayidini sibili labantu beSudan yinto e-right ukuthi nxa sokwehlile ukuthi bekhiphe i-detector ngendlela ezisemthethweni maybe democratically kule ndlela abangama ngayo ngokuprotesta bebambini bengama-citizens ukuthi bethi no lokhu kasisakufuni. bakwenze bakuphulise kuphumelele kuyinto enhle kakhulu esayidini labantu. Of course amanye amazwe azathi into e-wrong ngoba kulalizwe elithanda ukuthi omunye akhithwe ngendlela enje ngoba bayabe sesabela ukuthi labo kwaba amazwe kungabafikela bezekhithwa ngendlela efana nayo. Bona bahlala bekhale ukuthi kube lama-democratic processes and so on. But iqiniso elikhona ukuthi ama-detectors esilawo e-Africa kukhanya kuyehlula ukuthi bevume ukuphuma democratically. Ngento kukhanya yindlela esizabanjwa i-Africa ukuthi nxa abantu besalele embusweni abantu basukume bazikhulumele ukuthi no asisalifuni bamkhiphe ngendlela enje. So
kambe singabona i-council engathathi hlangothi yini njalo kungaphindwa kuliwe lapha sokubuya futhi okunye okufana na
usupho lokwenzakale eSudan kuyukuthi amasotsha abuya azethatha into eyayigqaliswe ngabantu bazazifaka bona amasotsha kube bazabusa bebuye benqindezela abantu futhi okuthi nisethi umsindo lwakawusozuphela osuqalisile eSudan. Njengoba sizwile iSudan ama-professional association esithi abantu kabayegcwala futhi phambi kwenkamba yamasotsha bangasuki until kuze kuzwakale ukuthi amasotsha lawo kangeni embusweni. So indaba yangkhona izaba nzima ukuthi khathesi ngikhona bezayiphatha beyithini.
Ubona ingani umongameli Al-Bashir yena obefuneka umthethwandaba we-ICC ubona bemhambisa?
Angithembi ukuthi bazamhambisa e-ICC, angithembi ngoba ulabanye bakhe khona lapho bengamusa e-ICC labanye babo bakwasi labo bazabe sebe-involved okwangale bamkhiphile bamcapture bamthatha. So it's a military coup and ngokuvumelana kwamazwi ngezivumelano zabo ambondi bazavuma ukuthi bamukela abazangena bethi nguhulumende osemthethweni.
Okutsho ukuthi umnotho welizwe awusoze ube ngcono kweminyaka le mpilo ezayo?
Hayi, ngitsho awusoze kulunge and lamanye amazwe asaza bathanga ngama-sanctions lento ezinjengazenalezo beke bebaxekile bebafake eceleni and futhi 2 years zangkhona zenzibonani lo msindo eSudan uzabo lokhu bambile sizange. Hayi, ngoba indlela yangkhona nga amasotha labantu babambele bavumelana besenza nto yinye bembono omunye ingxenye bekuzaba ngcono.
Alo ke ngumnumzana abekezela amaduma afuzwayo ingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa icingweni le-Studio 7 eseGwanda.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abebandla eliphikisayo le-MDC lamhlanje bavote bekhetha inkokheli entsha yesigaba seMashonaland West okulabantu abaningi abancintisa isikhundla sikamgcini isihlalo. Laba ngabagoqela umnumzana Gift Khonjana owamiswa ukuba lilunga lebandla leli okweminyaka emihlanu esetheswa icala lokungalandeli iziqondiso zalo. Umnumzana Wilson Makanyayire ukhangelelwe ukunqoba isikhundleni sikamgcini isihlalo omutsha. Sokwenziwe ukhetho olufanayo ezabelweni ezibalisa iMatabeleland South, Matabeleland North, inkabazwe langapha kwelemelika. Abakhethwe ezabelweni bakhangelelwe ukukhetha inkokheli yebandla leli ilizwe jikelele ngenyanga ezayo emhlanganweni omkhulu weCongress ozenzelwa edolobheni leGweru. Kulabanye abakhala ngokuthi babanjwa ngamandla ukuthi bavotele abantu abazakhetha uChamisa ukuthi abe ngumongameli webandla le-MDC. Iziphathamandla zebandla leli ziyakuphika lokhu. Akukacaci ukuthi ngubani ozangena ezikhundleni zomsekeli kamongameli ezintathu lezinye ezimbalwa eziqakathekileyo loba kusobala ukuthi baza kuba balutshwana abadabuka esigabeni seMatabeleland lenkabazwe abazangena ezikhundleni lezi. Ukuhlaziya lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi kwezembusazwe othi kuyethusa okwenzakala kubandla le-MDC.
Nxa sikhangela ukhetho lonke eZimbabwe
sokune singathi indlela inhlala yenze ukusebenzisa udlame usukela ibandeli kusaya kuza ngiphezulu sokwaqina kusiba iculture khona lokho ukuthi uma kusiba lokhetho abantu bacina sebesebenzisa udlakela sokebe kumqoka ukubana sizame ukukhulisa iculture kumbe ukwenza okuqakathekisa ukukhetha abantu abalohlonzi ngendlela ehlelekileyo indlela elokuthula asonto nje sithola ku MDC ngikhulumile ukuthi yaqalisa nje kuzano isiyiculture nje masikhangela eZimbabwe ukuthi bele ngakusiba lokhetha kuba lokungaphathani kuhle kuba lodlakela kuba lokuthethisana uma abantu bengavumelani ngombono abantu sebebizana ngamagama aqatha ugcine sokusetshenziswa izibhakela kulokuthi kusetshenziswe umcabango
singathi ke nxa kusenzakala khonokho kubandla le-MDC kuyabe sokusijoni nxa sikhangela ibandla leli njengoba lona liyilo elidinga ukuthi kube lokukhululeka kwele Zimbabwe
ye kuyabe kuqakathekile ukuthi befake indlela zokukhipha khona lokhu okuqala maybe ngakusiba lokhetho kube lama-independent institutions adekhala ukhetho lunalolu okwesibili xa kulo muntu osebenzisa udlane bebumbe singathi ngama-independent committees okukhangelisisa abantu abasebenzisa udlame lokuthi why besebenzisa udlame nxa kusenza abanye bebajezise ukuze bakhulise iculture nje yokuhlanipha iculture ye-democracy ngoba iproblem yokuthi labo bengabusa kuyagcina sokusiba le problem yonagcina sebefanana lezanu ngoba iculture nale yiculture yezanu vele
siyabona ke ukuthi kulabantu abakhethwayo nje ukuthi bazangena babe yinkokheli ye-MDC kodwa ke kungani kuya ngasifudlana nxa sikhangela abantu besintwini balutshwani kakhulu abakhangelelwe ukuthi bazangena ku-national executive ye-MDC kwenziwa kwini khonoko
yikho thina sikhangele udaba le-devolution ngoba lokhu ukukhethana kukhona ikakhulu kumaphathi la amakhulu abantu abaningi abasuka ngapha emathebeleland abasatholi izikhundla ezinkulu bagcina bengo-deputy kumbe o-assistant vele ilizwe lezimbabwe nxa sikhangela nje izinto eziningi zenzakala njalo ukuthi abantu abavela emathebeleleni bagcine besiba ngo-vice president basuke bebebalutshwana nxa sikhangela ubukhokheli bama-political parties amaningi kumele sikulwise khona lokhu yonke indawo ukubana thina wono-second class citizens nxa besiphatha njengama-second class citizens wathi asongxenye yini yelizwe yini lezimbabwe na nxa kunjalo hhayi sokungokunye lokho
ye kodwa khona
kuqakathekile ukuthi kebe kuqakathekile ukuthi abantu bemathebeleni baqunyelwe ngoba bazagcina bequmile nxa bengaqunyelwanga
ujohn khonapho ke nkomo
hhayi sibona kuqakathekile kebe kuqakathekile ukuthi abantu bephathe ngendlela enjani elingeneyo abantu bengaphathwa ngani asongxenye yelizwe bazagcina benjani beziqumela labo ngoba sibebona zani asongxenye yani yelizwe langakhona
alo ke ngumnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama siqhubekela phambili sixoxa ngokwenzakala eManicaland lapho okulabantu abaningi abamelele uncedo kulandela izulu lesiphepho thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 Ake sikhangele esivela kumanye amazwe ngamafitshane. Amalunga edalele ePhalamende lakwele Melika emukele ngenjabulo ukubothwa kwasungula inkundla yokuveza imfihlo ebulenjini eWikileaks uJulian Assange ekwele Bhilithane bekhuthaza uhulumende welizwe lawo ukuthi alethwe ukuzothoniswa emthethwandaba yakuleli. Umongameli Xi Jinping wele China unikezwe isicoco se-honorary doctorate emsebenzini wokuba ngumanjinela likholiji le-University of Johannesburg kwele South Africa lamhlanje. Okususwa esihlalweni okwenziwe umongameli Omar al-Bashir wakwele Sudan sokuthiye inkokheli eyalela esikhundleni kuzwekazi le-Afrika isidlela evalweni. Kambe olandelayo kungaba ngubani ozaxotshwa esikhundleni? Kuqhamuke ukujabula lamhlanje kweleSudan, kodwa umbuzo okhona ngothi akusoze kufane nale Zimbabwe abantu asebekhala ngebutho elabaphathisayo ukususa umongameli owayengasafuni ukusuka esihlalweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungela izombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Kala azingeke sakufananisa loku aba ngumgali, kodwa into enkulu okumele ngabe siyayifunda njengezwekazi lika-Afrika ukubana izinto lezi zikabili. Ababusi abafundi ukubusa abantu ngendlela ebalulekileyo, hatshi ubana uzefikise abantu esinyatheleni sokuthi sebebekufisela okubi njengakonoko asebenzela umnumzana u-Albashir. Then futhi lathi abantu kumele sifunde ukulungisa izinto zethu ngendlela ebalulekileyo, nothi ukuthi bathi sifika kwisteji naleyo nxa sikhangele yilaba abantu abazela ngale kuma-Western countries basifuna ngani bawababarit abangakwanisi ukuhlala phansi sikhulumisane sisove iy'ndaba zethu without ukuthi khona kuphina songelela i-military. Ngoba i-military ihle isenza umsebenzi wayo ngokuvikela ilizwe, hhathi isingena isenza intona le eyenzakileyo namhla ubana sebethethe over iSudan. So konoko kumele kube isifundiso kithi sonke ukubana njengoba ngithilo abakhokheli abafunde ukukhokhela kahle.
Hhayi, kuyezwakala. Nanto-ke udaba mnumzana Nkomo, wena uthini ngalokho okwenzakale eSudan?
Abantu beZimbabwe bebekhala for isikhathi esithi, bekhalela idemokhrasi, bekhalela impilo engcono, bekhalela ukuthi intengo ziyehle ziye phansi. Kufana labantu beSudan labo beloka bekhala sonke lesi sikhathi, bedemonstrate abantu bafuna uhulumende ongcono, bafuna uhulumende onanza ilungelo labantu, bafuna intengo ezehlikeze, bafuna ukuphila ngcono. Into eyenzakaleyo eSudan ukuthi akuthathanga isitha sika-Albashir kodwa kuthethe i-ami laba kade bevele besebenza lo-Albashir, akade bevele benyundezela abantu sonke lesi sikhathi. LaseZimbabwe lawo kunjalo, uMgabe uthe phuma kakhithwanga isitha sakhe, ukhithwe yilaba abangane bakhe asebenza labo. Ungathi ngamanye amagama it was an internal thing. Ngamanye amagama ma ukukhangele abantu beZimbabwe, uMgabe katshayiwanga ikhulu kodwa abantu bebatshaywa ikhulu. Kuyafana laseSudan, abantu yibo abatshaywe ikhulu ngenxa yokuthi impilo yabo kayisoze ibe ngcono. Isiya phambili nje kule khefu esifakiwe, amalungelo abo azanyundezelwa ukuya phambili. Akubonakali ukuthi kungaba lotshintsho endini yeSudan ngenxa yokuthi i-ami siyawazi umsebenzi wayo, asiwoku kusibizi kodwa ngokuvikela ilizwe. Ngezinye indlela ama-similarities akhona ekutheni intando kazulu ayinakwa kuzo zonke lezi zinto. Abantu bayatshintshana ukubusa, ungathi bayatshintshana uku-abuse i-population.
Nanto-ke udaba mnumzana Juma.
Ngiyamuzwa umnumzana Unkomo ebeka umbono wakhe. Well, into ekhona yikuthi khona nxa ngizafuna ukubana ngichasise le nto. Ngemva kokubana ubaba uMgabe esusiwe esihlalweni, kwangena ubaba uMnangagwa waphatha waqedisa i-term kababa uMgabe. So kuya ama-harmonized elections ngo-2018 ngo-July, wasengena ke ubana sephiwe imandate yakhe ubana naye ake akhokhele isizwe sakithi. Unfortunately, uthe esengenile sobona kube njalo, kwabuya abanye ababuya bazidla bathi bona i-Jetcha Brigade, abathi khona lesi sishwala sizisidleke sizabe sekusithela umhlabathi kuphela kuze kuthi ehle. And yikho lokho okwenzakalayo, ngoba abantu kumele bezwisise into eyi-one. Ilizwe kalibuswa ngumuntu oyedwa, kalibuswa yiphathi eyodwa. Ilizwe libuswa ngumuntu wonke. Ngani kwemzekeliso wakhona ngabo lapho khona eMelika ngemva kokhetho lukababa uTrump nomama uClinton uHillary, noma wayequbulezele edlelezelwe uTrump. Umama uHillary wathi hayi, so okwenzekele sokwenzakele bese kubeka emuva iAmerika kayiye phambili. Wabuya naye wazilisela ubana asebenze ukubana iAmerika iye phambili. Yiyo ingqondo okumele ngabe sonke siba layo izimbabwe ezimbabwe ukuthi umuntu angabi yisawa luza athi nxa edliwe kwenzekele ubona ngani iqinezele kube acelekanga avume athi kona hayi sokwenzekele sokwenzakele izimbabwe ayeyiyo ethumelela siya phambili singakhiphileli izikhundla whatever cost. Sibe sibe njengomama lwana abomama lwana ababili ebhayibhelini abantu belela umntwana baya phambi kwenkosi. Inkosi yathatha ilozela umhembe wathi right sengimfika into two. Omunye umama lwana wavuma ukuthi yefika sini kodwa umnikazi womntwana wathi hayi bakithi noma elimini omama leyo umntwana ngoba esenzela umntwana aphile.
Ye Mnumzana Nkomo uyavumelana la yini lapha?
Kuyangijabulisa kakhulu ukuzwa ubaba uThuma ekhuluma ngendaba esebhayibhelini. Ngijabule hawu, kanti abantu bezanu-PF wabasekeli zanu-PF balifunda ibhayibhile, bayayifunda yini incwadi yengcwele? Mase sonjalo sengithi kanti nxa abantwana bekhala bethi izikwazi iyadura, ipetroli iyadura, besithi yeyikhiphana ama-results, sebebulawa, babulawe nani? Ezinye iindlela ezisetshenziswa nguhulumende zenza ukuthi uhulumende asoleke kune ukuthi hawu uhulumende lo uhulumende walaba abantu kambe xa abantu bengademonstrator betshontsha isinkwa, omunye etshontsha ibhata, omunye etshontsha amafutha, bese kuthiwa uyavula usungafela impepha.
Alo-ke ngumnumzana Mlamuli Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazo bexoxa endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma. Bulukhuni ukuba yindoda ingoma kaThamsanqa Ndlovu isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani-ke sikhangele ebezikhokhela. Umanje wedalele eHarare lamhlanje wale sicelo sowayengu Vice Chancellor weYunivesithi yeZimbabwe umnumzana Levi Nyagura ukuba icala lakhe lokupha unkosikazi Grace Mugabe idegree lilahlwe. Umongameli Omar al-Bashir wakweleSudan usegenquliwe embusweni ngabebutho lalelo lizwe abahle bazisa ukuthi kuzabunjwa ikhansile ezabusa okweminyaka emibili elandelayo andubana kuqutshwe ukhetho. Sigqiba-ke lapha ezalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, kodwa-ke asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.